kubaluleke ukuthi abantu bayevota ngempela ikho ubona abantu sebegijimile kangaka njengoba usisho sowungizigidi ezilishumi lasikhombisa abantu sebehambe bayaphosela amavoti lokhu ngibona ngathi umthelela walokhu kwenziwe yindlela ilizwe elimi ngayo njengoba sibona kunokungazwani lapha kwabondlebe zikhanyilanga labensundu okuyindaba esiyisikhathi senzakala kodwa-ke abantu abaningi kabajabulanga ngakho njalo uhulumende lo wehlulekile ukuyiphatha kahle le ndaba phecelele ngathi yena umnumzana uTrump lanxa yobuza ukuthi kambe ungabe wenzani noma uthini ngalokho okwenzakalayo ngala mpendulo ecacayo ebonisa ukuthi ungomunye walaba abazonda abensundu njalo abantu kabakuthandi ukuthi umuntu onjengaye osesihlalweni sikamongameli abonakale engacaci ngendaba ezinjalo njalo lokhu njengoba sesibonile sokulezinyanga abantu lapha besemgwaqweni bebhikitsha kuye kwathawa izitolo lapha ngendaba yona leyi eyenzondano kubulawa abantu abamnyama abantu ngibona ukuthi kabahlalisekanga nxa ungaqhubeka kunje ilizwe lingangena phakathi kobudlwangudlwangu lesiphithiphithi esikhulu kakhulu njengoba sesibonile nje esikhathini esidluleyo ngakho ngibona ngathi bafuna ukuyatshintsha uhulumende abantu
uthi wena uTrump uyabazonda abantu abamnyama kodwa yena uthi kazondi muntu njalo kakhethi abantu ngemihlobo phezu kwalokho bakhona abantu abamnyama abatshona begcwele emihlanganweni yakhe abamsekelayo
mnumzana unkomo umlomo kaweqiwa mfula izenzo ngesinye isikhathi ziyakhuluma ukudlula umlomo njalo ngakulunganga ukuthi lanxa engabuzwa lowo mbuzo aphendule impela athi bhadlathi hayi mina kangibathandi bonke vele sibabona belobandlululo nxa bebuzwa uyamuzwa ukuthi hayi mina abantu abensundu ngiyabathanda ungananzelela even lasendlini yami ngisetshenzelwa ngumuntu omnyama kumbathi omunye wabangani bami ngumuntu onsundu akukhiphe emlonyeni ngeke sikulandele nxa sesiya-ke kulaba abamlandelayo kungaba lezi zathu ezibabeka lapho kodwa besazi ukuthi kabathandi abantu abansundu nganikeza isibonelo senhlanganiso yebandla lezanu p f ngasezimbabwe ngapha siyazi ukuthi kalenzi kahle kodwa baningi abathi lenza kahle bona abathi benza kahle lize liyethola abantu sike sabona lapha kubo New York abantu bephakama besapota ibandla lezanu p f kodwa bengazwisisi sikathi ukuthi kuhamba njani okunye futhi esingakutho sithi laba abantu bahamba bayilandela laphana mhlawumbe kukhona abakutholayo bakhangela abakutholayo noma kungumuntu obazondaba bengenandaba kodwa manje bayethatha lokho abakufunayo siyazi ukuthi amakhanka ayadla imbuzi kodwa ngesinye isikhathi kuyayitholakala imbuzi ilandela ikhanka.